siyathola imbiko esuka emawadini ukuthi kulendawo esezilohlupho lokuthi bazithola amanzi ikakhulu indawo esizizwayo iphumla south kodwa athi iphumla south yonke siyacetshiswa izakhamizi ukuthi kulezinye indawo ezilohlupho lwamanzi njalo amanye amanzi kuthiwa ayabuya nyamalale njalo silazo ezindawo ezinjabo womzilikazi ngapha siza kulendawo ezilohlupho olufana nayo oQueen's Park kube lohlupho olufana nayo besithola leyo mbiko kuma structures ethu akhona ngale ukuthi amanzi ayahamba ahlale sibilize suke engekho so ke yiluhlupho abantu ababhekane lalo lololo lokuthi kambe bazaphila njani nxa umumo uqhubeka usiba yilesi abantu bengela amanzi
siyabona ukubana lo umnyaka izulu linile kuhle sibili kodwa udubo lwamanzi lukhanya lokhu luqhubekela phambili kungakubangelwa yini lokho
well izizathu zingabe ziningi kodwa esinye sikunanzelela sikuthola kulama base pipe akhanya ayandile kakhulu asilandabuka silasho ukuthi iqiniso yini but engxenye ukuthi ama pipes akhona asemadala so kungaba le base pipe kubangela uhlupho lokuthi sokuvalwa amanzi indawo eziningi bezama ukulungisa khonapho sebelungisile futhi after a few days wathiwa sokuchayile phose ngolunye uhlupho oluba khona kodwa olunye oluyasi ilizwe likhulunywa ngalo kuyena nxa kwesikhathi kungahamba amagetsi kuzigaba zenezi lapho kufanele kuponshwe khona amanzi kuba lolu hlupho kodwa ke olunye uhlupho iphumula south asilaqinisa ukuthi kanti kungani ngoba vele ilo hlupho isikhathi eside ingxenye sokuthi nomanjinela becouncil ababoni kathi into le bengayilungisa njani ngoba iphumula south sibe lendawo ezihluphayo okuthi lanxa amanzi ekhona abuya nyamalale and uthole ukuthi uhamba noma wanani ongathole ukuthi ubone kulezi zindlu ezila manzi uchaphe nje khona apha engxenye izitrit ezimbili ezintathu uzwalezo kulezi zindlu ezingazibela amanzi so ke uhlupho lwakhona ngabona ngokubona kwethu lidinga ukuthi engxenye kulungiswa amaphayipe akhona ukuze ahambelane kuhle ukuthi nxa enika amanzi anganika abanye ancitha abanye so ngokunye engxenye ungayobala khona kufanele icouncil lama engineers babone ukuthi bayakulungisa ngoba kule ngosi ebantwini
njengoba sikhangelane lo bhubhane lwe COVID-19 ukusilela kwamanzi lokhu libona ungani akusoze kufake izakhamizi engozini na
isikhathi esiphila kiso isikhathi esibuhlungu njalo esilengozi eseyobhubhane le-COVID-19 njengoba ezinye iziqondiso izilayizo ezilethwayo i-World Health Organization le-Ministry of Education i-Ministry of Health yikuthi abantu kufanele bahlale begeza izandla kube le hygiene ephakemeyo abantu bahlale behlanzekile izindlu zabo zihlanzekile labo behlanzekile yabo imizimba kodwa-ke nxa sokusiba lo hlupho lwamanzi lolu abantu bengasathola amanzi kubona ngathi kule ngozi enkulu yokuthi engxenye sokungenza phoselo umkhuhlane unganqandeki kuhle kube kumemetheka nje okungathi nje kulezi suku uhlubhedu kodwa singasakhulumphela ngobhubhane ziningi izifo ezile ngozi ngakungela manzi okholera bangaba leyo bangasihlasela futhi lapho.